Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo.
Kumele kube lo mhlangano we national executive, lo mhlangano we national council ozaletha umbiko omayelana ngebizo.
Gande, umkhokheli webandla le EFF kwele South Africa, umnumzana Julius Malema wake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na.
I-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ibandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho achothoza khona inhlanganiso ebhethu likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engingathi official position yezanu PA, official position kaluhulumende osibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kheli ye-MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo laleli bandla phambilini kokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 Mbimbitho. Lanxa abanye abasekeli baleli bandla bengafuni ukuthi liguqulwe ibizo, iziphathamandla zalo zibikwa zikubone kufanele ukuthi zidinge igama elitsha ngemva kokuba umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Munzura ethe bazancintisa kukhetho besebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeni saleli bandla kobulawa wayo umnumzana Swithan Chiroza.
Hayi, okwakathesi asikatshelwa ngebizo ngoba kule mhlangano emibili emele yenzakale. Kumele kube lo mhlangano we-national executive, lo mhlangano we-national council ozaletha umbiko omayelana ngebizo. So okwakathesi izandla zami zibotshiwe, ngeke ngakutsho ukuthi siqonda ngaphi ngodaba lwebizo.
Amalungiselelo okhetho ikakhulu khona ngapho kobulawayo ahamba njani?
Amalungiselelo ahamba ngendlela ngoba kulamawadi ambalwa lapho kwakhitshwa khona amalunga e-MDC Alliance. Kuwadi 3 kwakhitshwa uTinashe Gambarami, kuwadi 8 kulapho kwabhubha khona uMamuroni Amdara, so lapho akuzange ngikhitshwe muntu. Kuwadi 9 kuloDonaldson Mabutho wakhitshwa laye. Kuwadi 12 kulomama uLilian Mlilo. Kuwadi 18 kulomama uConcilia Mlalazi wakhitshwa laye njalo. Kuwadi 19 kuloClayton Zana. Kuwadi 20 kuloErnest Rafomoyo. Kuwadi 21 kuloTino Kumfoka Maphosa. Kuwadi 26 silaye uNorman Hlabano. Ngathi yiwo amawards la laphuthwa kwakhitshwa abantu. Liyakwazi ukuthi umthethwandaba waletha umbiko okuthi enkulumane uMP wenkulumane ukucaca phulu kumele abuyele endaweni yakhe lephumula uHonorable Celeste le Mahlango kumele abuyele endaweni yakhe abuyele eParliament. So ngathi ukuthi umsebenzi esikhana nawo yiwona lo.
Kuma by-elections aseke yenziwa sibona ukuthi iZANU PF ivame ukunqoba. Libona linqoba yini kuma by-elections azayo la?
I-by-election ivele iyahlupha phakathi kwesikhathi lapha ngoba i-by-election kuvame ukuthi iZANU PF yathatha ama-resources e-government. baguduze esikhwameni se-government besebenzise imali kahulumende ombeni basebenzise izimota basebenzise noma yini into ekahulumende ukuthi bawine noma amapholisa noma amasosha zananzela ukuthi kuke kwaba leyokhetho i-by-election ensiza lapho abaguduza khona isipala se-GMB wanikezwa abantu ukuthi bewine abantu be-MDC babencitshwa emaphandleni ngale bayaletha amakhuba lenhlanyelo lezinye izinto betshela abantu ukuthi hhayi ongasapoti iZANU-PF kathole so into eziyenza ukuthi kwesinye isikhathi kube sokwenza ngani iZANU-PF yanqoba kanti hhayi basebenzisa udlakela ngoba uzananzelela wena ukuthi bona laba be-MDC ukuthi beyofika ku-polling station bayasebesaba
umnumzana Swithan Jirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo
asambeni madoda siyovota
agambe umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema owake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na izolo uMalema ubhodabhode endaweni ezithengisa ukudla ama restaurant ebuzisisa ukuthi bangaki abokuza abaqatshwe kulezindawo intathele izindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo ulandele umnumzana Julius Malema ukuze abone kade kusenzakala ke sizwe udaba asiqoqele lona
umnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant eseMall of Africa eMidrand yakufikeni kwakhe kube lokuxoxozela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili
I made the appointment to come see you today
in what capacity
you understand when I'm a member of parliament
okay have you got an official sanction from parliament
I don't need a sanction to be here
you're an official government business
I'm not government You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation, Julius. I'm sorry, I can't.
Come into another. With the restaurant owner, because we have appointments with you.
Umkhokeli we-EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lezakwele South Africa.
They are dividing our people because when you are here and you are told people who don't come from here are the
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuchiya abanengi bemangele ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho kathesi
I will never take a platform and denounce Africans I will never do it if it means votes are going let them go
angisuze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi
I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home
kodwa umnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azithulele amavoti kune ngilezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela imsebenzi
African brothers and sisters
abafuthi abavela kwamanye amazwe balelungile lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi
let's work together
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela eziqhatshe abakwamanye amazwe abaningi isigcwele imfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-inthanethi etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni kusenjalo umgcinihlalo wenhlanganiso yezimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo
besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhathi ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende we-South Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants
ezinye isiphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikhuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela hatshi abokuza ngumele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo
iba lebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho acothoze inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe lapho ukubikwa kwabulawa abantu ngesikhathi segugurawundi esithi inhlanganiso le ayiqhubi lomsebenzi ngokusemthethweni ilandela iziqondiso zikahulumende. Isikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi bandise ukuthumela iqula lamalunga abo emikhosini yokubeka amatshe la njalo bayaxhasana lenkokheli zesigaba ukwenza amazwi kamnumzana Jaramba engabi liqiniso. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engingathi official position yezanu PF official position kaluhulumende osubusayo ukuba abazisoli utshengise ukuba ulobuqholo utshengise ukuba kahloniphi kodwa kungasiyo into ongahloniphiyo kuyikuthi ukhuluma iposition yobukhokheli bakhe bonke bebandla lakhe lezanu PF. Kuyadanisa kakhulu ukuze umuntu ekhuluma siyana ngento embi yenzakalayo kukati ngabe ube ngumuntu kwanile ubeza khuluma la ekhondema kumbe sola lesi senzo esibi kangaka sokuthi bahambe bayebhomba ilitshe lesikhumbuzo elalifaka emangcwabeni abantu ababebulewe yibo ngesikhathi segugurawundi. Kodwa yena ukhanya ikhuluma esola abantu abalifaka ukuthi babevele belifakelani leyo litshe kasoli laba benza ukuganga repeatedly lokhu bekuphindaphinda bekwatula bebhomba leli litshe okutshengisa ukuthi singelakuthandabuza kukhanya ulesazela mende ulesazela ngesenzakalo lesisibi kangaka. So mhlawumbe sikhulekele ukuthi ngelinye ilanga babe khona ababa answer ibhumba abaphendulayo ngindaba yelilitshe ngoba kudele kungaka abantu beMathebeleland aso sikuvume kubi kakhulu angazi ukuthi ngisole ngamazangana
ngezenye indlela belibona kufanele njengebandla ukuthi inhlanganiso ezimele iziqhobelele umsebenzi iyodwa njengalokhu okuthiwa umnumzana Chara
inhlanganiso ubhethi kwaZulu yenza intando kaZulu walapha kithi eMathebeleland. Ukufaka leli litshe bekuvele kuyinto ebivele isifiswa ngabantu bakithi eMathebeleland. Asonto yenhlanganiso le kuphela, yinto yomphakathi wethu wonke sibambene singabantu beseMathebeleland. Lathi njenge-MDC Alliance lapha eMathebeleland South sihlala sithumela abameli kumbe ama-representatives kulolu hlelo kumbe mhlawumbe ma kube lo msebenzi onjengalowo. So yinto ehlala isenziwa abantu bebambene kusukela ezinduneni sabu laba bonke ubukhokheli besigaba sakuhlapa eMathebeleni siyahlangana singela ukuthi umuntu ngowayiphi party kumbe ngowaliphi bandla ngaphandle kwalaba abavele kuyibo esibathi ngabathakathi abavele babulala abantu ngegugurawundi yibo mhlawumbe abangaphathekiyo ngoba umthakathi ukuthi akhululeke kakhulu emsebenzini ukukhumbula umuntu wabulala nguye kuba nzima kuye. Ungamnanzela uTharamba uthe ekhuluma wathi mabhonzo wona mabhonzo ekutshengise uthi engqondweni yakhe uzitshelta abantu bakithi laba ababulalayo abaqakathekanga. Thina sikhala ngabafowethu, sikhala ngodadewethu, labazali bethu abasishiyayo. Yena ukhuma ngokuthi athi mabhonzo, mhlawumbe nganto ngamabhonzo embuzi mbe amabhonzo amadonki lawa. So iZanu PF ivele yazitshengisa i-true colors zayo ngesikhulumeli sayo, wenza into embi kangaka eluhlazo kangaka.
Okokugcina kahle kahle lina belifuna udaba lolu luphathwe njani?
Uhulumende weZanu PF lo uvele utshengisa kuba kazisoli ngento ayenzayo ngeground. Ungakhumbula izikhathi kusabusa umgabe uze waphuma ehluleka konke avula umlomo wakhe axolise at least ngesenzakalo sabo lesabasenzayo. La lundodo sekhona umnangagwa laye futhi ngokufanayo zawuvula wakhe umlomo exolisa etshengisa ukuthi uyazisola ngento abayenzayo. Kuphela uhulumende omunye nguye ozadila le ndaba le ngendlela ezamhlawumbe ezabhodlisa abantu ngoba lesi silonda sesithethe 40 years bekudinga ukuthi abantu bakithi bahile kumbe baphole kube le process ezabenza kuba banjani baphole ngemvana kokulahlekela ngabantu abaningi kangaka. Kodwa into yokuqala ikuxolisa konke lokho okunye abakuningi ningabakukhulumayo kuvele kakusuze kusisebenzile thina njengabantu beMathebeleland.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ebesixoxa laye esefilabhusi. Gaj ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi abedlula amakhulu amane 411 babanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMaswingo abedlula ikhulu 113. Kumanani ayizolo kulabedlula inkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ukhetho lokudinga abazamela ibandla le-ZANU-PF ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho obelumele lwenziwe izolo ludluliselwe namuhla kulandela ukuqhamuka kodlakela. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi kulamanye amasiko esintu akhuthaza ukudlwengulwa kwamantombazana asakhulayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu balaleli bethu kumbiko olisithumele ne-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi bethu, lisakazi lendaba ezingathatha ihlangothi ezikhipha iqiniso njengoba linjalo. Hayi, siyawubonga umsebenzi wenu, sithi liye phambili, liyibambe njalo, liyibambe njalo ngoba phethe eZimbabwe sesizizwa kini, sesithembele kini Studio 7. Yayi, siyaweza amaphathi, siyaweza amaphathi impela labantu bakhuluma bathi ye imithwakazi iyabandlulula, imithwakazi iyabandlulula, imithwakazi kayibandlululi, mithwakazi kayibandlululi muntu, abantu yibo abazibandlululayo bona. Ungakhangela ukuthi amaphathi wonke akhona eZimbabwe, wonke amaphathi labo-vice president ababili bathi mthwakazi ayila vice president ababili. O-vice president ababili ngabani? Ngabani elizweni? Elizweni elincane kangaka eZimbabwe ngabani? Siyabona ukuthi yikho lobandlululo khona khona kula amabandla nala athi imthwakazi lobandlululo njalo MDC. Yiyo MDC waseyasibizwe kakhulu impela bekhona ukuthi imthwakazi lobandlululo. Lelo bandlululo yiwo. Ungakhayela futhi abasendebeni abaningi basezibabasekela bonke. Akukho lesikhundla khona kubo-MDC labo. Akubo ZANU-PF yakhona le. Iyayifundele ODA, ifundele ODB izwabantu. Imthwakazi ayila bandlululo. Pambili lomthwakazi, pambili lomthwakazi Republic Party. Yibandla elingasikhulula edabeni lwesikilo namhlanje elincindise esalifakwa yiZANU-PF nabo-MDC. Bezosithathela iminotho wethu, bezosithathela yonke into yethu, asilala ukuthi wathi ezinxa yeZANU-PF le-MDC.
Sanibonani bantu bakwa-Studio 7. Hayi, ngiyaphila. Yazi, ngisacela ukuthi kulo ndoda okhulume wathi i-MRP ikhuluma ihleli ifuna ukuthi ilokhu ze engani icela inkomithi yediya. Hayi, thina kasifuni ukulwa, kasifuni dlame, umqondisi kafuna ukulwa. Sifuna ukuthatha nje uhlangothi lwangapha kithi emandebeleni kahle sikhululekile, kungabi lempi ngoba utsho njalo nje mhlambe muntu wakithi ukude kabuthi namhla kungabe kuliwa uzobe ungekho. Ungagqugquzela udlame sibili, siyacela muntu wenkosi. Hayi, asifuni besekungani ukuthi i-MRP ifuna impi. I-MRP kayifuna impi, sifuna ukuthula. Umqondisi ufuna ukuthula, lathi singabalandeli be-MRP sifuna ukuthula mpela. Ehlisa umoya nje muntu wakithi. Wena nje ubu uzizwila ngazi nde kuinto ya evikini leli last week kodwa emalangeni akuwesine Friday khona usithi sikhuluma sidlile ngani sifuna inkomitjeti. Ayisikho khona kumntu wakithi. Hayi, thina sifuna nje ukuthi sithathe ilizwe lethu kahle, sikhululekile, kungela dlame, kungelampi. Asiyidingi impimpi, salwa kakhulu thina, simanxebanxeba nje sinje namhlanje. Foma ukhuluma ngempi yazi ufuna ukusibisela entweni enzima kakhulu, yize singatholanga lutho empini. Salwa sasingamagorila mfowethu, kukhala i-AK-47 mhlambe kawuyazi ukuthi i-AK makuthi iyakhalikhala njani endlebeni yomuntu. Iyazi indlebe itshona iduma mfowethu, sasiphethe ibhamu thina ngokungadlali. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 noDungameni Nkomo nabo-Israel sisasibanda. Ninjani nabalaleli? Niyaphila lonke? Siyajabula. Inkulumo ezikhulunywayo ngayo siyazijabulela ngoba iStudio 7 umsakazo okhipha indaba ezinandi indaba njalo eziliqiniso ngizothi ukuthi ngithi edabeni lwamabandla ahlukeneyo ngingatsho ukuthi nithini kodwa ke ngisithi omunye nomunye mangabe khankasa yeke ukubheka ibandla labanye akabhekana nebandla lakhe mangabe ekhankasa engatshela abantu ukuthi bengayenzi ukuthi ebandleni elithile wena bhekana nenkinga zakho ebandleni lakho uqhubeke ukhankase mangabe izaphu ungayithandi iyeke injalo iyizaphu ungaphazamisa abantu amakhanda ngokuthi abantu bengavoteli izaphu bevotele umthwakazi ekubeni yena umthwakazi ethi yena akangenele ama-election uzama nje lo muntu ukuthi aphazamise izizalwane zaseZimbabwe ezihluphekayo ukhuluma enjalo nje akekho nasezweni so asifune abantu abaphazamisa abantu ngoba amandla awekho kuye eyedwa amandla asebantwini baseZimbabwe abahluphekayo so abantu i-choice ngeyabantu aseyomuntu so umuntu uma ngabe ekhankasa engakhankasi egcele kwenye iphathi ngoba uyayizonda wena khankasela iphathi yakho ukhuluma le phathi yakho uyibuze ukuthi kungani ingafuna ukungenela kuma-elections or ngithi kuma-by-elections so asithandi thina ukuthi ngithi nginje ngowezabo bese ngithi abantu bengavoteli umthwakazi abantu abavotele iphathi abayithandayo yindlela yokuthi ukhankase ebantu ngoba abantu manje uyabadida ma usithi bengavoteli izabo ngoba abantu bayayithanda izabo wena uzama ukulahlekisa abantu beZimbabwe ukuthi bebelokhu beqhubeka uyazazi ukuthi ngisho kuba uyazazi nalo engikhuluma ngiqonde kuye ngingasho ukuthi mhlambe ngiyamlwisa kodwa ngiyamqondisa ngoba inkulumo yakhe ayiqondanga itshekile so asifuni inkulumo ezijekileyo eziphazamisa abantu abantu abakhankasi ngendlela e-right ngeke thina sithi sinje bese sithi abantu bengavoteli umthwakazi ngeke sikusho lokho akusinto e-right leyo wena khankasi uqonde lokho okuqondile ngosuke ukutshela abantu ukuthi bengayenzi lokho ngiyabonga
zalibonani kwi-Studio 7 akhulumayo ngasombuka ya ngicela lami phela ndifake i-audio yami la nizwakale ebantwini maybe izoba lusizo ngikhuluma ngomthwakazi umthwakazi uyazibonela ukuthi angeke alunge kuma-elections sebesithi ngeke bengene kuma-by-elections betha kulasikhathi hhayi bantu babamthwakazi ngingafuni ukugembulisa abantu ngingafuni ukugembulisa abantu ngamavoti abo ngingahlali ngabantu mina ngokubona kwami nje ngaba abantu bahlakanipha bevotele uMnangagwa bevotele lo Chamisa kuphela yibe mbabona abantu abangaba la mavoti angcono kulabo bonke ngoba ungakhayela vele uMonzola ikuyini uMonzola lani bantu bakamthawazi ningadlali ngabantu ngiyabonga
linjani kuStudio 7 nangumuntu ngangisetsholotsho benilalele nje nsizwa abanye bekhuluma lapha ngokusola ukwengezwa kweziqondiso ze-lockdown kumbe ukuqhubekisela phambili i-lockdown well kubuhlungu vele xa bebuza ubuhlungu vele abantu bayakhala but i-concern yami ikakhulu ilapha ekuthini why kati i-lockdown leyi ingani amabhawa iyawachiphisela ebusuku ikakhulu kuyagidwa amabhawa kuyavalelwana ukuthi ngci kwenziwa imithikitha sonke why laba bantu kati bengathengi utshwala bayenathe ezindlini kati njengokuba bethenga i-grocery kuyini kati vele kutshona ebhawa kulalwe khona kuze kuthawa 12 1 2 3 4 ekuseni bhawa kulokhu elibonti spread corona khonoko abantu sebedakiwa basazazi nje bongubambana bephefumulelana amabhala kabathengisa utshwala bengavumela abantu ukuthi benathele phakathi ube bebatshayela amaradio bebegida bebangale msindo lokhu yikho kuyizinto okurongo kwi-influencer nxa kukuthi ikorona ikhona kodwa nxa kuthi ayikho ayi kakuqhutshekwe kunjalo ya kodwa mina ngithi kabathenge benathele ezindlini thenge benathele ezindlini vele bengahlali phakathi bengahlali phakathi bathenge nxa befuna mbubo obuningi obapheliwe abathenge utshwala obuningi behambelalo labo benathe ezindlini zabo khonangale ya ngoba nxa bevuthela phamaba bavuthene besebeyizindlu eziningi ezijiyeneyo ezijiyajiyeneyo so omunye lomunye esuka lapho esiya kwenye indlu omunye esuka esiya kwenye indlu bechayisa bonke bahamba bele mkhuhlane ezindlini ezijiyeneyo but bengathenga bibe ziningi omunye lomunye natha lapho ahlala khona ngibonani ku-right lokho
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele wona nge WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uyafikisa umnyaka owodwa engumongameli namuhla. Izolo uBiden ulandise umnyaka wakhe wakuqala engumongameli. Uthe umnyaka wakhe wakuqala ubulukhuni ngenxa yobhubhane lweCOVID-19 kodwa wenelise ukukhuthaza abantu abaningi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19. UBiden uthi ulethemba lokuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe elakuqala kuzakuba lobubelo. Kesizwe amazwi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before. Unemployment dropped, the unemployment rate dropped to 3.9%. Child poverty dropped by nearly 40%, the biggest drop ever in American history. New business applications grew by 30%. The biggest increase ever.
Lawo bekungamazwi kamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika.
Mbona ngathi wenze kuhle ngoba ungakhumbula kuhle sibili lapho besivela khona iminyaka leyana engu-4 iziphithiphithi lezi bezilapha ukuziphatha kukamongameli obekukhona inkulumo ebeziphuma emlonyeni kuyo yonke lokhu kuthethiswa kwabantu kuphunywa kwama-organization aqakathekileyo emhlabeni. I-United States ibisingasakhanyi njengelizwe elingumkhokheli emhlabeni. Mina mbona ngathi wona lumnyaka sithethe uBiden wehla yonke into, wehla kwachuma yonke into, kwathula yonke into, kwalandeleka ukuthi kuvelwa ngapi kuyiwa ngapi. Mina khona lokho mbona ngathi ngamtshayela ihlombe ngakho khona lokho ukuthi kwenze kuhle sibili kakhulu. Okunye afike lapha kungathi kuyahlupha bekuyikukhona okubhubhane lolu lwe-COVID ukuthi khona lo obekhona kade engathi ulukhangela njengento okuthiwa yi-fake. Manje ke fika lapha nefica vele kuqamalazile kungaqedakali ukuthi kume njani ukuthi kumbe umkhuhlane uyelatshwa kumbe umkhuhlane abantu bayatshatshwa amajekiseni kumbe kuyathiwa. Wafika ngesidumo sibili wafaka umgomo wakhe ukuthi kuze fika u-April June fanele kube labantu abangakaze behlatshiwe. Abantu basukuma bathi zimu bayahlatshwa. Even lo mhlaba waqala ukulandela ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni leyokuvikela ubhubhane lolu. Kanti-ke ungakhangela la i-economy ubethe thatha laphana habe kuvele kuqeda sibiliso ungata kuqedakali kusiyale kutshaywe i-corona. Kodwa ungakhangela indawo eziningi zihlumile zavuka zema. Imisebenzi sikhona sokusweleka abantu bokusebenza. Enyanzeni ngicabanga ukuthi ngabe nje wakithi umuntu aphongubutha abantu e-Afrika babuye bazengena imisebenzi ledinga abantu lapha engelabantu.
Manje zonke ingxaki lezi ezikhanya zibangelwa lubhubhane lwe-COVID-19 asoze zisetshenziswe na ukuthi engavotelwa ngokhetho olulandelayo.
Mina vele mbona ngathi uBiden akusaswele ukuthi ajone ezihlupha ngokuvotelwa futhi ngoba yena vele sengukhulu. So lapha okukhona kuyavela ukuthi ama-Democrats abe ngabantu abazakhangela ukuthi ngubani ozathatha kuBiden. Ngoba ngikhole ukuthi uzakuthi angaqedi 4 years zakhe lezi lanxa kulobhubhane lolu lukhona aphinde athi uyama. Uvele kathesi usengathi ukuthi aphakamise unyawo nje uze. So-ke kambona ukuthi angajona ezihlupha ngokuthi kuyini okuzakwenzakala kuye. Okumele kuzihluphe libandla lamademokrati.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli MTC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.